Soku iskati sembiko yino.
Salibonani salibonani basakazi be studio 7 ukhulumayo ngilinda itabuye nkahle. Ngihluphekile lami ngisizwa ubaba kuthiwa ngumega Sibanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo ibonge uhulumende ngabake ngekubenzela khona. Nginenkaye ngikhule umgwaqo osuka kobulawayo ufile namanje usafile. Usuke enkaye siya kobulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kati thina simele ngubani? Mina sengize yini lo mntwana? Umntwana seza kuba lo mntwana manje ule 20 years umntwana engilayo. Mina ngikhule umgwaqo ufile. Kati thina simele ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokubi lokho kwenziwa ngaphi enkaye umbokoni wayo. Ngayona leyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi ibhayibhelithi kuMateyu 18:18 ukubusa emhlabeni lasezulwini kubotshiwe okwaba kubophayo kutsho ukuthi lasezulwini bazokuphula kubotshiwe ngakungokubi kulicala abazalimela leli njalo sihlukumezekile singamandebele sitshiya abantwana emakhaya sisemazweni nguhulumende esihluphayo siswele ukuthi singenzani ngaleyani ndawo kodwa siyakhuleka esilongu sikhuleka sibiza magama ehulumende leyesiphelisayo inkosi izasiphendula njengabantwana bako-israyeli baphendulwa inkosi bathole ukukhululeka bathi sizakhululeka isikhathi siyeza sihluphekile abazali bethu sizwa kuthiwa babulawa sihluphekile sesitshiyile abantwana bethu asibakhulisanga abanye abafundanga asazi ukuthi injongo yini kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule
njani ku studio 7 linjani kona ngapho thina siyaphila ngapha siyaphila i-corona sibhakile elizweni leZimbabwe corona sibhakile elizweni lakithi ngifuna ukuthi ngamafitshane ne-corona le ngithi kapukapu i-corona ayisiko ukuthi ikhonzelwa ngabantu kuphela i-corona okwenza ukuthi ibe nengi okokuqala amabhasi kaZupco amabhasi kaZupco abantu bayaminyana amabhasi malutshwana ngoko kwenza ukuthi i-corona imemetheke okwesibili izano iyayenza imihlangano i-corona yiko kwenza ukuthi imemetheke okwesithathu amapostoli ayenza imihlangano amachurchi abo yiko kwenza ukuthi i-corona imemetheke akuhlakanipheni kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane ngoba uZupco uyathola abantu beminyene nebelayinile ngapha kuyabe kuthiwa abantu abenze social distance abantu njanjani kulokho kufakwa ama lockdown government kayilungisa into zayo ngiyabona
Salubonani ba sakazi be studio 7 salubonani bantu bonke beZimbabwe ikakhulu abantu be-Matepelelend okuqakathekileyo ukuthi sifikele lolu bhubhano olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo uhulumende ezama ukuthi sizifikele thina sifikelele labantu bethu ukuze bakhule babe ngabavusi bakusasa into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza iZimbabwe beyiqhuma phakathi ayisiso sikhathi sakhona lesi abayekile ukuhlakaza iZimbabwe phakathi bayekile ukufananisa i-MDC alliance leSwana ayikho enye iphathi kuleli eleZimbabwe elamandla okulwisa iZANU-PF kwehlule i-MDC alliance yikho nje umnangagwa leZANU-PF labo bonke njengamaphathinyana lokho kunye bebhizi bengalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ilizwe leZimbabwe lijinje lisuthise abantwana beZimbabwe ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana beZimbabwe ukuba bakhululeke
Yebo yebo studio 7 linjani ndonke hayi siyadaba ngezi kwelisenzela zona nabezithi ngimpawule laphana ngendlela sayizwaleka kakhwili katiphelela ngaphi kayigcothi konke la abantu abanjani sona indaba into zakhona zingasebenzi suka ziphele nje ziyangaphi into le libona nizaphethakala sebebhizi dicampaign awaye lingacampaign ngezinto ezinkinga kanti ezivele suka lama NGOs zithi zisebenze zepolitiki lingena ngaphi lingabe belisinceda la abantu beziphilisa besinethi ukudla konke ngeziphilile yikho lani likhona khona ngapho yibo bona babantu ukuthi libonge seliphenduleli inkulumo hawu bantu abesibe ningabantu sibonge okuhle lani yenzani okuhle hhayi ukukhampena ngomlomo ikhulume into ezenzakalayo kanti eziziminya lathi zalungiswe nkayi lapha kanti sokwathini nokuba laligijima lithi kuzayenziwa khona kanti selizaphinda lizositela ngayo lo mgwaqo wegulawayo hawu makhewake nisihloni phelani ibadala sivilake lenzeni into ekukhanyayo ebantwini lingasenzeki odoti phantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.